Siyabonga Jonga lo Chris lichona njani mthwakazo muhle yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngezindlela ungafica ukuthi amapolisa abekhona kusenzakala khonokho kodwa ke behluleka kumbe bekela ukuthi benze okufanele bakwenze xa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe izalo.
Abebandla leMDCT basola udlakela oluqondiswe kumalunga alo ngabanakanelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Ugatsha olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumi lesinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Njalo kuWoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uDumisani Nyongolo yena osethulela inzwisa yengoma ezitholakala kudlalate lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla leMDCT sebesole udlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga aleli bandla ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Ibandla leli lithi abalandeli beZANU-PF batshaye umnumzana Costa Machingauta umeli weBudiriro edalele parlamente labanye abalandeli bebandla leli izolo bevela emhlanganweni webandla obukade ubizwe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Umnumzana Pedniko Pepe obona ngenhlelo zeMDCT utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi akulunganga lokho okwenziwa iZANU-PF.
Well, umumo elizweni owakuqala ukuthi vele sikhuluma kunjenje abantu beZimbabwe kakulanto abayenelisa ukuyithola, imali kayitholakali, isudla kakutholakali, imisebenzi ayitholakali, inzuzo njenje eyokuthi abantu baphile kayitholakali. Abakutholayo kuphela ukuthi baye bahlukuluzwa ikhulumende esisibuse kweminyaka engu-35 isihlukuluza, lokhu besiya phambili besihlukuluza. Ngijayela ukuthi ngithi mina iZANU yiphathi engavusi ngontando kaNkulunkulu kodwa ebusa ngomusa kaSathane. Nezinye indlela ngabantwana bakaSathane abathanda ukuzisa abanye ubuhlungu, abathanda ukutshaya abanye, abathanda ukubupha abanye, ababulalayo njalo. So ngaleso sizathu yinto esivele siyazi ukuthi iZANU ngabantu abathi.
Yes, yabona nje ukuthi izolo kukhanya iZANU kutshaya abantu beMDC abathize. Kambe ukuthi amapolisa akuhluzisisa yini ukuthi vele kuhamba njani?
Kanti azahlulisisa njani amapolisa angikhona njengoba lawo efakwe nje umkhungo. Nxa efakwe umkhungo kutsho ukuthi khona bela abasoze benze umsebenzi wabo abawufundelayo kodwa benza okwalowo obambe umkhungo wangikhona. Ngezinye indlela ungafica ukuthi amapolisa abekhona kusenzakala khonokho kodwa-ke behluleka kumbe bekela ukuthi benze okufanele bakwenze nxa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe iZANU.
Pho kuya ngaphi konke lokhu bhebhe?
Lokhu kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi batshintshe indlela abenza ngayo ukuthi balwisane leZANU, batshintshe ingqondo abacabanga ngayo ukubona iZANU, bavule ilihlo elibona iZANU ukuthi ngabantu ababi, benze lokho okufaneleyo ukuthi nxa kufanele bakwenze ukuzikhulula bakwenze. Bangazikhulula kuphela ngaphandle kokuthi babambane, bakhulume ngelizwi linye, bavote ngokufananayo. Batshengisela labo abasapota iZANU ukuthi lokhu abakwenzayo nabakusapotayo kakula lapho okusakhona impilo zabo nelizwe.
Umnumzana Pedniko Pepe ubona ngenhlelo zebandla leMDCT. UGibbs Dube uphinde waxhuma umnumzana Morris Ngwenya owebandla leZANU-PF yena othi balamanga abeMDCT ukuthi batshaywe ngabebandla leZANU-PF.
akuna ngendlela ukuthi abantu bezonke bangaqhabuka belisane nabo. Lokho yindlela kuphela abazama ukudinga ngayo nje ukusolisa uhulumende we-ZANU-PF ngokunikana imisebenzi yokuthi mina njani besewusithiwa nabantu be-ZANU-PF. Ngitsho i-ZANU-PF ngaza kuyenze izinto ezilingazo lezo.
Kodwa pho-ke bangabe betshaywa ngobani baba Ngwenya, njengoba abanye babacabangela ukuthi ngabantu be-ZANU ababaziyo phela?
Lawo ngamacebo abo abantu be-NDC, ngoba njengokukhuluma kwami ungazi ukuthi ngisize kanjani. Awusoze uthole umuntu we-ZANU-PF ozasukela etshaya abantu be-NDC, ngoba abasiyo threat ngendlela yiphi. Ngitsho ivele ne-NDC libandla elimelwa ngabakhokheli kuphela, alila ngitsho abasekeli. Ngakho umuntu we-ZANU-PF uyabe ebajayela kuyabe ebangelani imfundo lawo nabantu kuphela abazama ukudinga usekelo ngendlela ezinjengazo lezo. Yikho besebenzisa indlela zonezo ezingcolileyo ezokuzama ukungcolisa igama le-ZANU-PF, kanye lokuthi labo abaphandle be-Harare kumbe abaphandle be-Zimbabwe babona ngani kuthiwa liqiniso lokho okwenzakale. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi akula nje umuntu we-ZANU-PF ongalisana lomuntu we-NDC, ngenxa yokuthi vele i-NDC yona libandle lingayilabantu ngaphandle kwalaba abazimele abalimele abalezikhundla kuphela. Akula ngisho lomsekeli anawo ukuthi i-ZANU-PF ingababona njenge-threat ukuthi ingalisana labo.
Umnumzana Morris Ngwenya, umlandeli webandla le-ZANU-PF, ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-12080, laku-15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha olubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumi lesinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo we-ZEC unkosikazi Rita Makarau izolo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo agoqela ele-MTCT athi afuna i-voters roll entsha ngoba evele ikhona ilamabizo abantu asebafayo amaningi. Sixhume umsekelo wesikhulumeli se-MTCT unkosazana Thabita Khumalo.
Ivele izekhi yikuthi nje udubo olukhona kabalaleli njengebandla le-MTCT sasivele zikhe phambilini. I-voters roll yeze ungevela ukuthi obayamudidi ama-voters roll nalawa avela ngcolile. Sesingenile esikhathini sokuthi sokule information technology, asihambeni siyedinga i-biocamera voters roll. Kuba lula ngoba sizachiza sikhipha i-video yonke leyana. Lokho abasebenzi kutho sebesesaba ngoba bayazi ukuthi voters roll nabo ingcolile, njalo bayazi ukuthi vele sebeyiphekile kulungiselela lolu khetho olwama-by-elections.
Ngamanye amazwi uthi kumele kulotshwe i-voters roll entsha
kakhulu ngoba ukukhona kathesi ungakhangela ku-voters roll leyo khona kunabantu abanama-100 years abasabafa kudala, and kunabantu ungangena kuma-voters roll esikhathi yafika kunabantu ngayebangu-30. I-ID number yabo iyafanela amanumba oqalise nonke bagcina nekugcineni. Ngeke la kubona ngamkhonoko it cannot be. Akula nto enjalo empilweni ukuthi abantu abanjalo banama-numbers afana nayo baphume esigabeni esiyi-1 ID number 0817-415-41-417-416-413-413. Akula nto enjalo. So thina esikuthoye ukuthi lokhu abakukhuluma yinto esayikhuluma phambilini kusukela ngo-2000. So nxa besanelisa vele kabathe baqalise balahle i-voters roll yabo labayiphekileyo babhale i-voters roll entsha. Lokhu ukuthi uhulumende kanamali nawo ngamanga nawo anti babaphume ephepheni besitele ukuthi khona sebezoza i-10 million yama-violations kabathathe i-10 million le bayilungise i-voters roll. Xa sowuhanja kukhetho sihambe ekhetheni esikwaziyo ukuthi sonke sine-voters roll siyakwazi ukuminjani ku-ground. Ayikho lokhu kukhona ukuthi kulabanye abale voters roll yabo ingathi bayimlele iveki layo le-voters roll akusazwakali ukuthi evele iyiyo kumele isetshenziswe yini.
unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla le MDC ikakhulu oluqhamuke eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Italia sebophe abantu abayithoba mnemunye abanakenelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo njalo athi asadinga abanye abayisishiyagalolunye ababaleke ekuhlaselweni okwenziwe esinye sezigodlo zabo lamhlanje. Leli qembu yilo elinakanelwa ukuthi lihlasele isigodlo sesonto yeRoma yamaKatolika eseVatican kanye lakwele Pakistan. Umongameli Serge Sarkisian wakwele Armenia ubonge kakhulu inkokheli yamazwe omhlaba ebize emthandazweni okukhumbula abatshona ekubulaweni kwenkulungwane lenkulungwane zezizalwane zelizwe lakhe ngabesi Turkish eminyakeni elikhulu edluleyo. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa lamhlanje uhlanganele nhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eSouth Africa lapho wagcizelele khona ukuthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda udlakela oluqondiswe kwabavela kwamanye amazwe olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Sokubhubhe abantu abayisithupha kulolo dlakela njalo abanye sebebuyele emazweni abadabuka kuwo. Iqula lokugcina lezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu likhangelelwe ukufika elizweni lamhla libalekela lolo dlakela kwele South Africa. Kusenjalo unkosikazi Olga Steelman isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele South Africa esamukela Women's Movement uthi inhlanganiso yakhe isebenza le South African Women in Dialogue ukukhuthaza ontanga ukuthi bengaphatheki kulolu dlakela.
Lapha ke thina elandia eSouth Africa we are now facing a challenge yale xenophobic eyenziwa throughout i-criminals because now this is criminal abayenza lento and it's no longer a xenophobic but it's afrophobic and yet now we want to change ngoku indaba yokuthi this is xenophobic abantu bethu abafana kunye nathi sithi ke ngoku kumelezeke into basiye ngohlala etafuleni sixoxe ngale ndaba sithi kaloku abanakwethu nabodade wethu abasuka ngakulizwe lasentla apho nathi sasibalekele khona kubandlululo lukarhulumente womlungu sabalekela sayotsho khona basisiza ingani nake thina le nto singenako ukuyenza njalo kwaye abangabo abantu basemzini bangabantu nje abafanayo kunye nathi abanengxaki ngoko abasuka kumazwe abo abangakwaziyo ukufumana imisebenzi.
Udaba lwemisebenzi lolu ungathi abavela kwamanye amazwe baluhlupho kumbe bayancedisa ilizwe leSouth Africa na?
Kwaye kuthi apha masivume thina balapha eSouth Africa okokuba abo bantu sibalekayo sithi abangobalapha bengabanakwethu baluncedo ngoba kwezinye izinto sifunde lukhulu kubo ngoba bona abagcakameli langa baxele ababethu ababrother bethu nabantwana bethu abalapha bayasebenza bathatha okuncinci abangenako bakwandise kungani lento sine negative sine attitude engazosincedisa sibona okungalunganga kodwa babona bathatha imisebenzi yethu kungani lento singadibani sisonke sithi ke ngoku siboniseni ngoba kukho le nto yokwakhiwa kwezindlu neyokokuba kukho iikontrakta ezakhayo ii-buildings ezinkulu ezenziwa ngamabhulu. Kungani nathina bantu bamnyama singenakwazi udibana nabanakuthu abasuka kuloo mazwi angasentla abanesakhono sithi masihlaleni phantsi sakheni ilizwe lethu iAfrika.
Lo ngunkosikazi Olga Steelman isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele-South Africa esamukela Women's Movement esebenzelana ndawonye le-South African Women in Dialogue. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje ukutshaywa lokubulawa okwenziwa abokuza kwele South Africa kukhanyaso kunganeno osokusenza ukuthi abantu abaningi babuyele emizini yabo lapho abaphume bethwele izithende. Kodwa umbuzo lokhu ukhona ngothi isimo esikhona sokuthula sizaqhubeka na kumbe udlakela lolu luzaqhamuka njalo. Okuningi sikuzweni kuChris Kande we-Studio 7.
Siyacela abantu bokuhamba bathathe imithwalo yabo kuyisele.
Lawo ngamazwi abanye abathi abangele ukubulawa kwabokuza abayisikhombisa abedlula inkulungwane ezimbili balahlekelwa imizi. Amazwi la akhulunywe inkosi yamaZulu umnumzana Goodwill Zwelithini kodwa uyakulandula lokhu okwenze waze wabiza imbizo lapho athe kumele abachaya abokuza babotshwe. Imbono yehlukene ngembangela yobudlwangudlwangu lobu obuke baqhamuka ngomnyaka ka-2008 kwafa abantu abangamachumi ayithoba minembili. Ingcwethi yecubungula izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana yena uthi kungaba kulesandla sabensundu ebudlwangudlwangwini lobu.
Ngombono wami lapho ngimi khona mnumzana ukuthi kukhona abalutshwane abasebenza beziqatshile ababesebenza lo mbuso wobandlululo abasebenzisa imali ukuthuma abantu abamnyama ukuthi bahlukumeze abanye abantu abamnyama bezama ukuvikela intando yabelungu kuleli.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo kuza kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa umnumzana Nicholas Mabena.
Abamhlophe kabahlaselwanga kodwa kuhlaselwa abasebenzi babo.
Ubudlwangudlwangu lobu benze ukuthi abantu abafika phose inkulungwane babuyele eZimbabwe ngokusabela impilo zabo. Umacaphulana uthi kwaqala kwasetshenziswa abantwana besikolo.
Nga ufuna ukubona ukuthi kwenzakale kanjani kuthe ngokuba abantwana bezikolo besilwa lezithombe zabelungu kwahlala amalanga amalutshwane kwasokuvuka lolu dlame okutshengisa ukuthi beliyindlela yokuthatha amehlo abantu ebalungini liwasebantwini abamnyama.
Ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi abantu abamelanga babuyele lapho abasuke bebaleka khona.
Uma sithatha ukuthi vela kuqale ukuthi kwenziwe into enje ngo-2008 kwenziwa into enje and njalo abantu thina esihlala eSouth Africa esibuya ngaphambi kukhona nje okukhona ukubonisa ukuthi abantu bazohlaselwa njalo bengakuthathi ngendlela esiyabe sifisa ukuthi bakwenze ngakhona. So mina ngokubona kwami angiboni ukuthi kufanele ukuthi abantu babuyele ezindaweni lezo abafike bahlukunyezwa khona njalo ngoba siyazi ukuthi khona uhulumende lamanje engani uyabonisa ukukhathazeka kwenziwa nje ngokuthi ufakwe engathi khona yipressure from abantu abangaphandle international community le media.
Abanye bathi lolu dlakela luzahlala luqhamuka ngoba izizalwane zakwele South Africa zihlala zikhala ngokuthi zithathelwa imisebenzi ngabakwamanye amazwe abeza ukuzohlala kulelo lizwe. Lolu ludaba olubikwa lokhu lukhekhelezwa lungalungisiswa isisusa salo sibili ikakhulu nguhulumende hatshi weSouth Africa kuphela kodwa owamanye amazwe alezizalwane eziyadinga amadlelo angcono kwele South Africa. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Kande ngiseWashington DC.
Siyabonga jahalezansi okwamanje singene kumbiko elisithumela yona linabalaleli nge-email kuFacebook kumbe ngeWhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu uSikhumbuzo Moyo yena othi igama ayi cha lo ngo Prince uthi yena igama lami ngo Prince ngivela ePlumtree ngeleminyaka engu 21 sicela ukuxhumana lani bantu be Studio 7 ngoba kuningi ubunzima abofihlwe endaweni yasePlumtree Rurals yebo siza kutshayela ucingo Prince sixoxe Omunye njalo umlaleli olobe ekhasini lethu leFacebook ku-VOA Ndebele uthi Sakubona sithandekile labanye linjani thina hayi indlala lenhlupho eziningi eZimbabwe kanti lithini ngo-ita itsamara ngoba kuzabangela impi njalo sicela ukuthi uMongameli Mugabe ehlale phansi ngoba esehlulekile umbuso wakhe njalo abantu bayabulawa izanu PF kanye lezenophobia Masibene le prayer and fast ngoba impi ingavuka. Yimi uLayson M. Manduza. UZenzo Muchimba uthi ngiyabonga Chris Gande ngokunginxusa kwakho kukhasi le Facebook ele VOA Ndebele. Omunye laye umlaleli uthi wozani ekhaya madoda singaleli emzini sizelungisa ukuhluphayo. Yimi uMzondwane enkulumane. Siyabonga balaleli ngencwadi zenu. Qhubekani lisithumela zona ku WhatsApp go 0012024650318 kumbe ku email studio7@voanews.com.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile
wena. Was a Friday, lamhlanje silomculi wengoma zokholo. UTumisani Nyongola yena osethulela inzwisa yengoma esitholakala kudlalate lakhe. Azalihwatsha lonyaka ezile ngoma ezilitshumi lanhlanu.
Keep it
Utumisani Nkomo yena waziwa ngegama elomsebenzi elithi Dumi Nyongola wazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe yokusina lokucula ephathisa umculi we-Afro Jazz uJazz Marabini njenge-backing vocalist kodwa ngomnyaka ka-2013 ucindezele lakhe idlalade ezimile yedwa elithiwa The Gospel in African Languages.
Igama lami nguDumi Nyongola, umhlabeleli we-gospel, ngiphinde ngokulawayo. Ngenzile i-album ngo-2013, manje okwamanje sengenzile i-single from my new album. I-single yami ile ngoma ethi Satan Namanga, lenye ethi Mhlobo Wami.
Lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokuba akhuphe idlalade lakhe lesibili lengoma ezilitshumi lanhlanu njalo usekhuphe ingoma ezimbili eziyinzwisa yokuba lelo dlalade liqukutheni eyinye yalezi ngoma ezimbili ngethiwa uSathane unamanga okuyiwe sivule ngayo uhlelo kanye lali ethiwa Mhlobo Wami. Nyongola uthi isifiso sakhe ngesokuba umculo wakhe uthinte impilo kaZulu ulethe utshintsho empilweni zabantu yikho nje iqhubekela phambili esenza umculo wezokholo ngoba ulomlayezo.
Ngenxa yokuthi ungumuntu ozibona mhlawumbe ukhathazekile izingoma zokutshaywa zokududuza zimxuli ekungase ukuthi uSathane aqhithakale empilweni yakho.
Igama ledlalade likaNyongola ahlele ukulikhipha lonyaka uthi uzalethula kuZulu ngokuhamba kwesikhathi ndawonye lokuthi yibaphi abanye abaculi asebenzisane labo kodwa kulezi ngoma ezimbili ezitholakala kusindli yakhe usebenze ndawonye lodade wabo uNtombi obemncedisa ukucula kuthi obeqoqoda ikeyboard ngu-Israel. obe nguye njalo umanjinela ikanti amakatali abeqhunswa ngureason kanye lomthabisi nangu iphuma enkundleni ngayo ingoma ethiwa usathane unamanga. Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Satan ulinga abangcwele ubakhiphe endleleni yenu yabantukisa. Satan wamlinguje etiphendula manje wona abe yisinkwa kuhle manje. Satan wamlinguje Jesu etiphendula manje. UJesu wasempendula wathi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, uyaphila ngegama lika Jesu, uyaphila ngelizwi. Satan unamandla, awunamahloni asukeki. Satan unamandla, awunamahloni asukeki. Satan
Satane unamanga unamahloni yingoma ka Dumisani Nyongola yena obe kuhlelo Woza Friday usiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje njalo usiqibela iviki lingayikatshana mthwakazi omuhle luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk libe lempela nsonto enhle njalo lilale azibe wope makamwangu unomuhalilisa nintungamili nkomo.